edolobheni lakoBulawayo kunzima kakhulu ngoba kulokulahlekelwa zimpilo kwabantu thize. Ungakhangela njengabomama emathemethi kulo bunzima namanesi anjalo vele kuyafanana abakhaleli akenze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo. Omama laba aba-operatiwe bafika bethele nzima njengaba nasithuba lokuba sempilo sikulikusukwana zonezo ngale emathemethi. Hhayi, kunzima kakhulu, kunzima kuwo wonke umuntu ikakhulu phakathi kokugulela oBulawayo kubuhlungu. Akunandlela yokuthi singaphila njani, sesaba sibekwesabeni ngabona umuntu sedlula sisesaba ukuthi hayi nxa engadlula esesele ukuthi athulisize kumadokotela.
Izibhedlela zekhansili-ke singathi ziyanceda lapha.
Izibhedlela zekhansili-ke ziyanceda kodwa phela yikho khona okuyake sasikusho ukuthi abake bavule 24 hours bengavuli lokhuyana kokuthi khona baphonge ukuvula khonokho sebeshayisi ngoba uyabona iningi labantu ligcine busuku kakhulu okokuthi vele angaze umthwale umusempilo ngakhe ayefika kunganadokotela kusebenzi kodwa nxa ebuyile lapha ekliniki ulo nesi lolo dokotela isizi yalithola yikho sasikhala ngokuthi ngakuvule 24 hours for 7 days ezeviki yonke hayi khona ukuthi kuvale kodwa hhayi bahamba besiyalithola isizo lonalo.
Bathola amaphilisi lokwelatshwa lakho konke zingcono yini kulalezi ezikahulumente?
Ngoba emaphilisini kunzima, emuthini kunzima kakhulu. Uyathola khonokho ukuhlolwa kodwa iphilisi kumele uyozithengela. Khathesi njenje bengikhuluma nomunye umama obenzela ukuthi yena awusehluleki lulaphisa amehlo akhe ngoba uyehluleka ukuthenga umuthi wokuthontisela awubhalelwe ngudokotela okuthi athontisele amehlo akhe lawo. Uthiwe uyi-$100 okuyi-500 kumbe kuyiathithi angifiki la ku-500 kwesi sikhathi uyahamba ufike uwaphiwe kwesi sikhathi uhambe uthiwe ubhalele umuthi uhambe uyozithengela. Khonapho umuntu uyabe engalamali yokuthi ayothenga wona lowo muthi iba nzima kakhulu kogulayo kumbe kogulelwa.
Sike sezwa uhulumende sithi kuza kuba labanye abancedisayo abavela kubutho bayabonakala yini?
Bengingakababoni, bengingakezwa ngabo ukuthi bazaba khona. Ushuthi bengaba khona ngoba ngicile mina kuviki liyana bengakakhalala abantwana umsebenzi kodwa vele babekutshengisa ukuthi vele bakugoflo bakhaleli. Kunzima kakhulu emathenethi yikho kepha kutshela ukuthi lanxa bebesakhona bebengakakhalalikhalali bebunzima ubabona ukuthi vele kabafuni. Abaningi baphume bedula babuye emakhaya bagula. Mina ngigulelwe lasisizathu engasitsho ngoba ngigulelwe umntazane wami obekelethe nge-operation ugule ngisendlini lapha ngasebeza gadalala ngaba nzima uthi ngimsize. Kuyonakala kakhulu mntanami khonaphana emathenethi ngoba uyakwazi ukuthi omama abaningi ngomamanyana abancane abanye babe bengakwanisi ukuthi bazibelethele bodwa kumbe benziwa ama-operation.